Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 9 sivandlela 2023 mu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they have recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umeli wezengeza West edalele eParliamente uMnumzana Job Skala. Ubikwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba wamaviki amabili alandelayo ngoba engezwa kuhle.
Sithi ukuvula kwezikolo ku-right kodwana ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sibone ukubhadala ama-rentals nesikolo, into zangkhona zisibela nzima. Okwamanje xa kunje so into zikhwelile, asikwanisi ngemali esiyitholayo, asikwanisi ukuthi siyenze into abantwana abaningi lenzi.
Namhlanje izikolo zivuliwe ezweni lonke kodwa abazali abafundi lababalisi bekhathazekile ngesimo esisezikolo, inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo lempahla ehlukeneyo edingakalayo. Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 variant olumemetheka ngesiqubu esikhulu ukwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kule South Africa solutshiye abeZimbabwe abasebehlala kulelo lizwe bethukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umeli wezengeza West edalele eParliamente uMnumzana Job Skala ubikwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba kwamaviki amabili alandelayo. Amagqwetha akhe atshele emthethwandaba ukubana odokotela bejelela bakhe bacabangela ukubana angabe iselomkhuhlane wemvukuzane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokho kuphume emthethwandaba kamantshe eHarare, lapho umthethwandaba akade usizwa isinqumo kusicelo sakhe sokuba intethela izindaba zivunyelwe ukufaka ebulenjini ukuqhubeka kokuthonisiswa kwakhe i-live streaming. Igqwetha likaSikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi odokotela bakahulumende labakaSikhala bacabangela ukuba usele umkhuhlane owemvukuzane.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they have recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umantshi Mareva Nazogofa uphe isinqumo sokuthi akudingeki ukuba udaba lukaSikhala luthoniswe lubukelwe nguzulu wonke ebulenjini.
The court refused to accede to the request for live streaming of proceedings. Firstly, it indicated that there is no written law that specifically authorizes it to determine the issue of live streaming.
Isikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Siziba uthi bayadana ngendlela uSikhala aphethwe ngayo.
Le nkinga enkulu kakhulu ngendaba ke ye-judiciary yelizweni ngenxa yokubana ke esikubone namhla ke emthethwandaba kuyatshengisa ukubana ke ilizwe lilenkinga in terms of the independence of the judiciary, ngenxa yokubana u-Honorable Skala ngumuntu okwakufanele phiwe ibhewu ngendlela esemthethweni kudala, kodwa ke lokhu ebemncindeze.
USikhala wetheswa icala lokutshotshezela udlakela kwezombusazwe enyatsime kulandela ukuthunjwa kwelunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change uNkosazana Moblessing Ali ngabanakekelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Omunye wabo kungumnumzana Pius Jamba Mukandi osewavuma lokuvuma icala lakhe emthethwandaba. Ubeyemele eqale ukuthoniswa uSikhala ngolwesithathu, kodwa amagqwetha akhe athi ulakho ukungenelisi ukuba khona emthethwandaba ngenxa yomkhuhlane osumehlele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Namhlanje izikolo zivuliwe elizweni lonke kodwa abazali abafundi lababalisi bathi bakhathazekile ngesimo esisezikolo, inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo lempahla ehlukeneyo edingakalayo yona engasafinyelelwa ngabanengi kungenxa yomumo womnotho omimanzonzo kubika uAnastasia Ndlovu.
Abafundi abaningi abenelisanga ukubuyela ezikolo namhlanje ngenxa yokwehluleka kwabazali ukuhlawulela indleko zonke zemfundo ezigoqela ama-uniform lamabhuku. Unkosikazi Mildred Sibanda isakhamuzi sakoBulawayo uthi usehlawulele ingane yakhe esikolo kodwa kalamali yokuthenga amabhuku lokunye okufuneka esikolo.
Hayi, imali ayikabi khona kathesi, but hayi list sibe siphile ukuthi sokufunakala sisiyaqeda inyanga yena leyi kuyazokumela umntana ebe eselamabhuku akwanileyo.
Abanye abafundi baxotshiwe namhlanje bevula ngoba bengahlawulanga ifees okuchazwe ngunkosikazi Prosperity Nyathi.
Sithi ukuvula kwezikolo ku-right kodwa na ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sibone ukubhadala ama-rentals lesikolo, into zangkhona zisibela nzima. Okwamanje nxa kunje so into zikhwelile, asikwanisi ngemali esiyithola, asikwanisi ukuthi siyenze into abantwana babanikelenzi.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Vumani Ndlovu uthi abafundi emaphandleni labo babhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukusilela kwababalisi.
Eqinisweni abantu kabenelisi ukuthi babhadale kakhulu nxa sikhangele emakhaya, inengalisebenzi abalamali yokuthi babhadale ezikolo, sikhangele futhi le ndlala ekhona yiyo enza kube nzima kakhulu ukuthi abantu bathole imali zokuthi bahambise abantwana ezikolo. Uyafumana ukuthi abantwana abaningi bamile lonyaka ukuthi bahambe ezikolo bebaza kuma ngendaba zokuthi abazali babo kabenelisi ukuhamba. Nxa sikhangelwa ababalisi ikakhulu izikolo zemakhaya yizo ezisuka zibe-affected kakhulu ngoba nababalisi kumele begade besuka endaweni laphakade bekhona, iningi likhala ngokuthi kalilamali yokuthi bahambe bayefinyelela ezikolo.
Omela ababalisi emakhaya kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Association umnumzana Themba Kuye Moyo uthi bakhangelele ukukhalala umsebenzi njengoba izikolo sezivuliwe ngoba iholo lingeneli.
Sezwa amanga amaningi uhulumende asitshele wona ngokuzama ukusinikeza umholo oyiwe siwufunayo, amanga okuthi uzabhadalela abantwana bababalisi ifizi, amanga okuthi ilizwe liyayenza iseplus. Wonke amandla amanga lawo nxa sikhangele u-2023 asinikeza intshukuntshu yokuthi uJanuwari eqala ngona silama silenhlelo esesizihlelile. January sithi bhunje, siyagcwala izitarada, siyagcwala ku-social media, siyadikitsha, sifuna i-$540.
Umongameli weZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uthi bakhangelele ukuvula emakolitshini emfundo yaphezulu kodwa bazafunda nzima ngoba umnotho welizwe unzima kubazali abayibo ababahlawulela ezikolo.
Sile hlupho eziningi ezijika lo mnyaka esidlula kuwo ngoba indaba ze-school fees ade sikhuluma ngazo umnyaka sozawaphela zingalungiswanga. Ngikhuluma nje i-University of Zimbabwe ilokhu isiya e-court ihambisa isikolo ngendaba zona ze-school fees, okutsho ukuthi siyaze sifike umnyaka ozawu sufikile indaba lingakalungiswa, and siyazi nje vele ukuthi wonke umnyaka oqalisayo bayakhweza i-school fees. So phezu kwale mali ade sikhala ngayo ukuthi ningi bazakhweza futhi.
Kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho ezweni, uhulumende sethembise ukuba kuqala lonyaka uzahlawulela abafundi ezikolo eqala emaphandleni, kodwa iningi lithi alimethembi uhulumende ngoba eceleni esehluleka ukuholisa abantu iholo elenelayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lwezemithethandaba luqalisile umsebenzi walonyaka namhlanje. umahlulo omkhulu uJustice Luke Malaba uthi lanxa uzulu ekhonona ngokuthi imithetho ndaba kayenzi lutho ngendaba zenkohlakalo bona bahlezi besebenza kadalala ngokwenza konke kusemandleni abo ukuba bonke abantu abaphatheka kunkohlakalo bajeziswe kanzima. Umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Umalaba uqhubeke esithi amadale asebenza ezimele engelabo ezombusazwe abawatshelayo okokwenza kodwa wasola amagqwetha atshona echothoza imithethwandaba lapho engathokozi ngezinqumo eziphuma kiyo. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe zithi kuningi okungenza imithethwandaba ukulwisana lenkohlakalo. Umnumzana Nkosikhona Ncube ngomunye olomcabango onje.
AmaNgisi athi justice delayed is justice denied. Lokho kusitsho ukuthi ukuthethwa kwamacala kungekela ukuthatha indawo ngesikhathi esesiphangephange akushiyananga lokuthi akuthethwa ngalelo cala. Ngokubona kwami ukuphuza kokuthethwa kwamacala amayelana leze corruption akushiyananga njalo lokuthi la macala kathethwa in the first place. Singananzelela silama high profile cases eZimbabwe la.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Herbert Mpofu othi kumele abantu bancedisane lemithethwandaba ukulwisana nenkohlakalo.
Besicela ukuthi amakhothi enze ngesikhaphakhapha kumbe ngokuphangisa into indaba ezihlanganisela into ze-corruption. Besicela ukuthi bezame ukulwisa sibili i-corruption ngoba i-corruption yiyo ebulala ilizwe lethu. Ilizwe lethu lehle ukuphumelela ngokuya phambili ngendaba zabantu abalobudlelwane njalo abagreedy abafuna ukudla bodwa. So sicela ukuthi bephangise ngendaba ze-corruption. Bephangise ukubopha abantu njalo bengayenzi i-cash and release, bengabopha babophile.
Umalaba uqhubeke esithi njengoba ilizwe libhekane lokhetho lonyaka kuqakathekile ukuthi amabandla ezombusazwe alandele yonke imithetho yokulondoloza ukuthula elizweni. Uqhubeke ethi ukulandela komthetho yikho kuphela okungavimba udlakela ngesikhathi sokhetho ukuze lwenziwe kulokuzinza elizweni njalo lube ngolukhululekileyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Bathukuthele abantu eZimbabwe kulandela ukutshaywa kabuhlungu kwamalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacatshengelwa ukubana ngabebandla leZANU PF. Ibandla elibusayo lona lithi kalazi lutho ngabatshayi abantu abambalwa eMrewa abatholakale besemhlanganweni webandla le-CCC. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Bazonde baganunu wabo abakumabandla aphikisayo abathi ukutshaywa kwamalunga e-CCC kuveza ukuba akusalandelwa imithetho yelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa eZimbabwe lonyaka. Kubandla le-MTCT uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kalandeli imithetho yelizwe.
Into yokuthi kulabantu abatshaywayo eZimbabwe abantu baze babe lezibindi zokuthi lokho bakwenze befake kuvidiyo ngamafoni abo kuyatshengisela nje ukuthi ilizwe lakithi lisengozini yokuphunyuka ezandleni zomthetho kugcine nje sokusemahlangeni kusenziwa nguhulumende okhona ongaphi izijeziso ezeneleyo ebantwini abenza into ezinjalo. Kodwa sibona ke abanye bebotshwa behlala isikhathi eside bengazange bathonisiswe bengazange benze into efana nalale nje engekho ngitsho eduze kwakulokhu esikubonayo. Okokuthi ke labo bantu abatshaywayo ngabantu bezombangazwe abepolitics abamabandla aphikisa uhulumende khona kwenza lokho kukhweze kakhulu engathi ukudana kumbe ukungahlaliseki kwabantu.
Udube uthi kuzaxhozela okumangalisayo eZimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Siyakhona kuntando kayiphikiswa, sibuyela emuva lapho esavela khona ngesikhathi sikaMgabe. Siyabuyela nje singagcina sesiyefika lakubo Gugurawundi, lakubo Garikai, lakuphi lakuphi ebesicabanga ukuthi sesidlule ebesisizwa ngohulumende nalokhona sithi Second Republic ichiyene kakhulu kulalokho kade kukhona, kodwa hayi lokho kwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi lapho esiya khona yilapho esivela khona, akulamehluko. Kusayibandla linye libusayo, kusalisiko linye, kusayindlela nje yokubusa eyokuthi umuntu uyafaka uswazi nxa kuyikuthi kavumi lokho abakutshoyo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Evidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Udlame silubona elizweni lonke luqondiswe kwabe opposition lule njongo yokuvimbela abantu ukuthi bakhethe bekhululekile ngokhetho luka 2023. Ngakho ke ukhetho luka 2023 asoze lube lukhetho olukhululekile, ngokuba lonke ukhetho lapho okusetshenziswa khona izinto ezingekho emthethweni kunye nokwesabisa lokutshaya abantu lezinto ezinjalo alukhululekanga, lubi ngolukhululekileyo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu beZimbabwe lomhlaba wonke jikelele ungasoli nje kuphela, kodwa uthathe izinqumo eziqinileyo ukuthi kuvinjelwe udlame phakathi kwelizwe, ikakhulu siya ku 2023 election. Kubuye njalo laba abakhangele ngomthetho kunye labezekhi babona ukuthi labo abenza udlame bayajeziswa ngendlela enkulu kakhulu.
Kodwa abakubandla lezano PF Party abazilutho ngabantu abajayeka buhlungu amalunga SCCC. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule okubandlaleli.
IZANU PF yona njengebandlela lelo ukukhulula ilizwe leli, kambe ingazi rekoda abantu, bengazi rekoda betshaya abantu, kanti pho nxa kungeyibo beZANU PF abazirekodile bese benika i-opposition pho babe ngabantu beZANU PF bonabo. Khona njalo abe-CCC nxa kade bezirekoda beberekoda njani bona betshaywa? Asikuxwayisiseni sikukhangeleni ukuthi kanti vele khona silo kuyinto lokhu kule khanda lomsila yini. Mina umkhanda lomsila wakho angiwuboni. Kodwa ke engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi kule sokuvamile ukuthi nxa kusiya kuzayenzwa i-review yama-sanctions ezidera ngale e-America, kube lezinto ezinjengazene ezenzakalayo eziveza ukuthi abantu bangcolisa ibandla leZANU PF. Kuba khona kakhulu, sikubonile ngesikhathi esidlulileyo indaba ezinye ezinjengazabo Magumbeyi lokunye okwenzakeleyo sikwaziyo sukonke, ukuthi amapholisa ayiwo akade ekhangele ukuthi umsebenzi lo uyenzakala wenzakala njani. Yikho engithi mina nxa ngikhangela kumele sikucubungulisise kakhulu, Gibbs, sibe lo mqondo ojulileyo kakhulu nxa sikukhangela kuyinto lokhu, ukuthi mhlawumbe kulesandla sokuganga phakathi. Ngoba nxa usithi wena umuntu kade tshaywa wakade rekhoda mbani, umuye umuntu kade tshaywa, hayi mina ndilo so ngithe ngukhangela ngakubona ukuthi hayi mhlawumbe nxa mhlawumbe kulokunye. Asinikeni amapholisa ithuba lokuthi baphenye udaba lolo, baphume lakho abaphuma lakho. Amapholisa kayenza umsebenzi wawo, baphume lento eqondileyo. Mhlawumbe kungasincedisa ukuthi kusilamulele emumeni nalowo khona, ngoba nxa sokusiba isikhathi sokulanda isikhathi sokhetho lapho esinjengasenesi, lapho kuvela khona izinto ezinjengazenezi.
Loba bephika abakubandla leZANU PF, iningi labaphikisayo bathi konke lokho kuveza ukuba uhulumende kaMnangagwa ufana xathu nokwamuyi uRobert Mugabe. Bathi amalunga ebandla leZANU PF kawavumi ukuba akahlameza uZulu loba engabanjwa xhaka ekwenza. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsakazo we-SABC News ubika ubana kulezidumbu ezithobaminembili zabemba okungekho emthetheni ngemva kwezitholakale ngemva kwengozi yokudilikelwa komunye umgodi owemba i-chrome e-Dryhoek esigabeni seLimpopo kwele-South Africa. Abanye balabo abafileyo babikwa beyizizalwane ezeZimbabwe. Umongameli Joe Biden wele Melika usekwethekeleleni kwele Mexico emhlanganeni we-North America Leaders Summit okhangelelwe kungenwa ngosowabo Andres Manuel Lopez Obrador wele Mexico lenhloko kahulumende eCanada umnumzana Justin Trudeau. Lo mhlangano okhangelelwe ukuphatha indaba ezokuguquka komkhathi, ukusebenzelana kwezomnotho kanye lokuvimba imisebenzi yokuchaphiswa kwezidakamizwa emingceleni. Umongameli Macky Sall wele Senegal wethekelele lapho kwenzakale ingozi ebulele yabantu phose amashumi amane 39 kwalimala abedlula ikhulu eyokungqikilana kumabhasi amabili ngenkabazo yalelo lizwe. Uhulumende wazise ngohlelo lwensuku ezintathu zokulila abafele kulingozi. uhlobo olutsha ole COVID-19 variant olumemetheke ngesiqubu esikhulu okwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kule South Africa selutshiye abeZimbabwe bethukile besesabela ukuvalwa kwamabhizimusi okungatshabalalisa imisebenzi yabo lenhlelo zokuziphilisa abaselelazo. UThuso Khumalo usiphala lutshaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko owethulwe kukhasi leTwitter inhloko yenhlanganiso yeStellenbosch University Network for Genomic Surveillance in South Africa, umnumzana Tulio D. Oliveira, iXBB.1.5 variant ememetheka okwelangabi isingenile eMzansi. Umnumzana Oliveira uthe itholakala egazini abalihlole mhlaka 27 Mpalakazi. Ngokutsho kwenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization, iXXBB.1.5 luhlobo lweCOVID-19 olumemetheka okwedlule yonke imihlobo esike yabakhona. Okwakhathesi akukabi khona umehluko omkhulu osuthe wabonakala phakathi kwemikhuhlane lezimva ezibangelwa yiXBB.1.5 xa kuqathaniswa lezinye ezibe khona. Lesi simemezelo sesichiye ukukhathazeka kuningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa abasanda kubuyela emisebenzini bevele ekhaya lapho abadle khona ikhisimusi lomnyaka omutsha lesihlobo labangane. Isizalo seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi besabela ukuthi nxa kungabuye kuvalwe uhamba lamabhizimusi imisetshenzana asebeselelayo izaphela du.
Kuzoba nzima ebantwini ngoba sibe sesingani sibanconywana sehluma kancane imisebenzi ngathi bisingani yavule eminye kodwa masokunje sokuzoyenza again ukuthi abantu sibe ne kube nalezi zinto zokuthi eminye imisebenzi kuyavalwa kuyenzwani abantu simise imisebenzi.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube.
Kuyethusa kakhulu lokho esikuzwayo ngoba yes besidlulile ngesikhathi but ngokuphila besingakadluli ngoba umonakalo ubemningi kakhulu odaleke ngale COVID edlulile. So kulokhu nxa kusabuya eyinyanga phezu kwayo futhi ukuphila kuyaba lukhuni kakhulu ngoba amakhampani amaningi avalile ngalo mkhuhlane wokuqala, imisebenzi eminingi yabaphelela abantu. So uma kusiza okunye okungaphezu kwalokho usho ukuthi i-damage yakho liba nkulu kakhulu.
Abanye bathi njengoba iningi labeZimbabwe kungabantu abasebenzayo ikakhulu abathengisa ezidaladeni lemisikeni bangathola amagabha avuzayo nxa kungethulwa imigoqo eyaba khona ngo-2020. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kule South Africa selugxwayise abangakahlaba amajekiseni okuvikela i-corona ukuthi benze njalo ngesikhathi kusadingisiswa okuningi ngegciwane le-XBB.1.5. Isiphathamandla senhlanganiso ye-South African Medical Association uDokotela Mvuyisi Mzukwa uthi okwakhathesi akukho okufuze kwethuse umphakathi ngalolu hlobo lwe-COVID-19.
We just have to be cautious. As far as you know,
esingakwenza kuphela ukuthi siqaphele sizivikele ngoba uzolwazi baphakathi kokucwaninga ngaleli gciwane. Okuthebisayo ukuthi alikabi nembali yokulalisa abantu abaningi ezibhedlela.
Is that there is no surge in hospitalizations.
Ngesikhathi kuhlasela i-coronavirus ngo-2020, iningi lezalwane zeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela, ezokwakha lokuthengisa ezitaladeni balahlekelwa imisebenzi njengoba konke kwavalwa impilo yama khwimelele. Kodwa ke kusukela kwesulwe yonke imigoqo yokunqabela i-coronavirus ekuqaleni komnyaka ophelileyo, iningi lemisebenzi ibisihlumile njalo. Okwakhathesi i-XBB.1.5 isitholakala emazweni angamashumi amabili lasitshiyagalombili 28. Ministry of 7, Johannesburg, South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Konjalo nje sikhicwa mfundo solwayo ngwenya. Ingcwadi kwezempila kahle uthi abantu beZimbabwe kumele baqaphele umkhakha omutsha lo owe-COVID-19 obizwayo ngokuthi i-XBB 1.5 omemetheka kwedlula yonke imikhakha. Ungwenya uthi umkhakha lo ulakho ukubulala abantu abangazivikelanga kugciwane leli. Ungwenya utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi banengi abangalahlekelwa ngumphefumulo nxa bengayekela ukugqoka amamaski.
Lapha senginanzelela ukuthi abantu abasagqoki ama-face mask. Uhulumende kazange etsho ukuthi abantu bengasagqoki ama-face mask. Wayethe kulezi ndawo lapho kumele abantu bagqoke ama-face mask. Manje abantu sebasebayedlikile, abaningi abasagqoki ama-face mask. Sithi siyakhangela njalo emhlabeni jikelele. So ubhubhane lolo lwe-coronavirus, so le mikakha emitsha sebekhuluma ngabo XBB15 abakhanya bemikakha emibi kakhulu. Enjalo enamathela abantu ngesikhathi esilutshwana ukuthi nxa bengafika endaweni njengalezi lapha engihlala khona mina lapha abantu laba engibabonayo umkhakha lo ungahamba kakhulu ulimaza abantu abaningi. Yikho ngiyaxwayisa kakhulu ukuthi hayi bantu bakithi i-coronavirus ayizange vele ihambe. Abaningi thina silahla ngama-face mask lokhu siwagqoka njalo silalela sibona izinto ezenzakalayo kwamanye amazwe. Lathi asihlali one ndawo, sihlala e-village okuthiwa i-global village. Indizamtshina zihamba kangaka zele emazweni wona lawo esibonayo abantu bephela kangaka. Yikho nxa singananzelelanga ngibona ukuthi sizalimala kakhulu ngoba ibhubhane leli alusabuyi njengebhubhane lakudala esilijayeleyo, selibuya ngezinye iindlela zingenela kwezinye izitho zomzimba ezingasomala namaphapho kuphela.
Pho manje kumele kwenzweni babangwenya njengoba sibona ukuthi liyamemetheka igciwane leyo?
Ngiyakhala kakhulu ukuthi abantu bakithi sibaxwayise kakhulu ngobhubhana lolu osole mkhakha emibi kangaka ukuthi nxa singaqhubekela phambili sihamba njengani kakula nto embi kangaka emhlabeni. Impilo imphefumulo yethu ingatshabalala kakhulu ngesikhathi esilutshwana. Yikho kumele sixwayisane sinanzelele siya phambili bantu bakithi mahlabe zulu singaze salahla impilakahle iqakathekile. Yikho kade ngifuna ukutsho ukuthi ama-face mask le abantu kabagqoke. Ama-face mask ayavikela ukuthi lanxa umuntu ekuphefumulela engaze akuphefumulela ubhubhane oluningi oluza kungena emaphathini. Nxa kungangena ubhubhane oluncane umzimba wakho lawo ungazama ukuba lethuba lokuthi ulwe le bhubhane lele lemkhakha leyi. Pho nxa vele uzasela uhambe ungafakanga i-face mask kukhanya hayi lokhu kubi kakhulu mahlabe zulu.
Lo ke ngusuca mfundo solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempilakahle oxokele uGibbs Dube ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lelalele kumsakazo we-Studio 7 osakaza use-Washington DC. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labazali, ababalisi, labafundi ekuvulweni kwezikolo namhlanje. Njengoba isikhathi sesiphelile, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Umeli wezengeza West edalela ephalamende uMnumzana Job Sikala ubiwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba kumaviki amabili alandelayo ngoba engezwa kuhle. Namhlanje isikolo sivuliwe ezweni kodwa abazali abafundi labo babalesi bekhathazekile ngesimo esisezikolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisa
yo. Ngibonga ngokulalela kwenu.
Mfrasethi Jeremiah.
Ngibonga ifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.